Atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 4 kuMabasa 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende namhla uthi isibhedlela se-Ekusileni Hospital kobulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala belegcikwane le-coronavirus njenge-isolation center.
Task force ye-COVID, national task force namanje nje ingatsha zikahulumende bebesenza i-official opening ye-Ekusileni Hospital as i-isolation center ye-COVID.
Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende elokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus njengoba abanye besithi lilochungu.
Siphinde futhi sikhayele ukuthi laba bantu nxa bengalimala bazakuya esibhedlela lapho esingafunela abantu abaningi khona. Ngapha silwisana legcikwane le-COVID-19. Kuba ngumsebenzi omkhulu kubodokotela la ubonisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi ezinye izitolo sezingathengisa utshwala lanxa labo abatholakala bebunatha kumbe bebuthengisa bengalamvumo bazabotshwa. Phakathi kwamalanga asesele awokuthi iningi labantu lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela isinqumo ebesithethwe ngamapholisa ngolwesine ebesisenqabela ukuthi utshwala buthengiselwe umphakathi ngoba esithi kubangela ukuthi abantu bebuthane. Abavunyelwa ukuhamba-hamba ngabaqhuba inhlelo eziqakathekileyo ezibalisa abasebenza kwezempilakahle, ezitolo ezithengisa ukudla kanye lekwezinye ingatsha zikahulumende. Abantu bakhuthazwa ukuthenga ezitolo eziseduze lemizi yabo, njalo amakhulu lamakhulu abantu abotshiwe elizweni amapholisa esithi abathole behamba-hamba mahlayana. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisitshiyagalolunye asebetholakale belegcikwane le-coronavirus eZimbabwe, lona elibulele oyedwa elizweni. Emhlabeni jikelele sokufe abazinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha, kwathi abedlula kancinyane isigidi esisodwa abahlaselwa yileli gcikwane. Senjalo uhulumende namhla uthe isibhedlela seyokusileni hospital kobulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala belegcikwane le-coronavirus njenge-isolation center. Sixoxele intatheli izindaba uzenzele Ndebele ukuze sizwe okuningi okwenzakale kumbuthano lo.
Okade kusenzakala ekusileni hospital ukuthi task force ye-COVID, national task force namanje nje ingatsha zikahulumende bebesenza i-official opening ye-Ekusileni Hospital as i-isolation center ye-COVID. I-Ekusileni lesikhathi esiningi kakhulu phose eminyaka efika 20 ingasebenzi. Ngakho ke abantu abaningi bebekhuluma ukuthi njengoba kulo mkhuhlane we-COVID lowo kungaba njani ukuthi i-Ekusileni isetshenziswe njengezinye indawo lapho kuzagcinwa khona abantu ababe lo mkhuhlane lo-COVID. Owakathesi kobulawayo kule Thom Group Hospital abantu abaningi abakhala ngokuthi ama-facilities angikhona kawakho up to standard. Yikho ke abantu becele ukuthi i-Ekusileni leyi ibe ngezinye indawo lapho abantu abagula ngomkhuhlane we-corona bangafakwa khona.
Isibhedlela lesi sizasebenza njani? Impahla zokusebenzisa zikhona yini ezivalisa imitshina lezokuzivikela kwigcikwane le-coronavirus?
Owakathesa ukacaci ukuthi isibhedlela lesi sizasebenza njani ngoba sikhuluma nje iziphathamandla ezijiyeneyo bezikuma-meeting bezama kubuya lama memorandum of understanding ama terms of references ngoba kule labantu abaningi onasa i-trust yerani isibhedlela i-trust yokhangela nge-COVID i-ministry of health i-task force ye-COVID so kulama stakeholders amaningi asazama ukuthi ekhulume bekhangele lapho ukuthi bangasebenza njani so bekuthiwe ngokuya kwesikhathi namuhla ilanga lingakathoni kuzaba le press conference lapho abazachasisa khona ukuthi isibhedlela lesi sizasebenza njani kodwa okwakathesa ukwacacisa ukwaziyo nje ukuthi bazama ukuthi kube yi-national or kube yi-center i-isolation center lapho abantu abangaba nomkhuhlane we-coronavirus khona abangagcinwa khona kusasekuningi okumele kwenziwe obviously kuzafunakala i-equipment kuzafunakala abantu abasebenza khona into zonke ezinjalo izinto ezingakacaciyo esicabangele ukuthi mhlawumbe ekupheleni kwelanga kuzabe sekucacile
lowo nguzenzele Ntebele intatheli izindaba sixoxela ekobulawayo Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ilohlelo lokuthi abahlali baleli dolobho babelane ulwazi ngendlela iCouncil yaleli dolobho ebathulela yona inhlelo zayo ngesikhathi iningi lendawo ezivaliwe. Sixoxa loMnumzana Thembelani Dube isiphatha amandla saleyo nhlanganiso ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, sebekhona sebephendule okwakathesi u-information officer wethu labanye. Basahlanganisa impendulo ezitholakeleyo singathi collating ukwenzela ukuthi badike baza publish information yangkhona nxa sithe yapublishwa ke sesiyishare lo mphakathi ukuthi sisho ukuthi abantu baphendule bathi. Siyabathumela ilink abayiyo abaresponda kiyo, ilink nje chiplay ukuthi umuntu engazifakela okuyi $4 50 RTGS uyakwanisa ukuphendula imibuzo, imibuzo nje embalwa engamnengi. So sikhangela ukuthi abantu besibathumela emagroupini abaningi. Njalo sikhanya ukuthi abaningi bakhona bazaresponda because yinto nje chip player siyo question yenkulu kakhulu.
Kahle kahle kuyini elikubuza abantu?
Linto esiyithumela abantu lembuzo elula kakhulu. Siyabe sibuza ukuthi for instance amanzi bagcine nini ukuwathola njalo bathola kwamalanga amangaki. Lokuthi council isike yabo yazothatha yini izibi kibo. Lokuthi akula masuwa nje aseke yabhesta khona phana lapho abahlala khona. Those basic questions nje kumele i-service okumele i-provide e-council.
Abahlali bakobulawayo balolwazi na olweneleyo olokuthi benze njani ukuzivikela kulo kumbe ukuhlala nje kuphela ezindlini bengalasiqiniseko sokuthi benze
olwazi sebenala abantu bakithi kakhulu ngoba kunenge okukhulunywa emsakazweni emaredweni lapha kukhulunywa kakhulu kumathelevision njalo iziqomoselo lathi sinje siyizakhamizi siyajelana ukuthi kumele senzeni ebesikukhuthaza kakhulu ukuthi ngabe kutabeyananzela uhlelo lokunikwa impuphu ngoba yilo lwenza ukuthi abantu bagcine besiyabuthana endaweni ezithile njalo sithi-council sekhuthaza ukuthi amanzi iwabise phose nsuku zonke siyakwazi ukuthi amadamu ethu kala manzi kodwa-ke siyakhuthaza ukuthi phose ngobusuku ngangcono amanzi abebuya ezindlini zabantu kwenza ukuthi abantu bakhelele bangasoze ukwenzela ukuthi bangayigcwala ngaphezu boraneni sibese sithi-ke thina endaweni yempuphu as long impuphu ikhona le subsidized eningekho subsidized yona lani difference adala ukuthi abantu bangenza ukuthi kule mpuphu laphana echipileyo bagijime baye kwampa so ngalesi sikhathi siku-lockdown so singathi uhulumende uyakunanzelela mhlawumbe impuphu i-price zazo zifanani kwenza ukuthi abantu bangajahi ukuyathenga impuphu kungaba luchuku futhi ukuthi suggest ukuthi i-subsidy lena ikhitshwe kodwa bekungaba yinto engcono ukuthi impuphu kungangcono i-price zazo zifanani kwenza ukuthi abantu bangenza ukuthiwa kule mpuphu bangajahi ukuyagcwala khona phana endaweni ethize ngoba kathesi ezilonga abantu besiyagcwala ezimputhini njengayizolo ngananzela abantu babuthiwe ku-workout park bagcwala se-central police laphana khona phana ngase bethe bagcwala emarolini bagcwala kubo-central police laphana sebebojiswa kumele baphatha nama-fine ot with their loitering so kubangela futhi ukuthi abantu bagcine bethintana ngobuningi begcine bethelana naleli gciwane so thinesi ukuthoyo ukuthi ngabe kuyavuma uhulumende abe le strategy sokuthi impuphu uzayihambisa ngaphi at the same time amalokishi wonke lamawadi wonke athole xa kungenjalo kuyukuthi impuphu yakhona kayinelo ungangcono ayiyekele iprize yakhona ifanani indawo zonke laleyo vele khona emashopu kwenza ukuthi abantu bangagijimi besiyathenga impuphu le emashopu sibese sithi-ke sithi council njengoba ngingatho ngaphambilini siyayikhuthaza kakhulu ukuthi iyekele nje amanzi abe khona angahlali isikhathi eside ngekho ngoba kungana kubangela ukuthi abantu bacine besiyagcwala eziboraneni
lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekobulawayo Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende elokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus njengoba abanye besithi lilochuku. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngemva kokuba kube le mibiko yabantu akade behlukunyezwa ngamapholisa kundawo ezehlukeneyo zelizwe besethweswa umlandu wokuzulazula lanxa abanye balaba bantu kungabakade bedinga lapho kuthengiswa khona okudingakalayo okubalisa impuphu lethukela khona osekungasatholakali lula. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Charles Nyoni uthi akusebenzi lokho osekusenziwa nguhulumende.
Okuzagcina kusenzakala ngokuthi uZulu uzagcina laye sesithi hayi sokwanele, enough is enough, agcine laye esejika. Singakhanyela i-lockdown le eyenziwayo, siphungulandela okwenziwa ngamanye amazwe, kodwa sikopa nje sithiyela phakathi ngoba amanye amazwe abhizi ayafumigeta imigwaqo yabo, abhizi ethumela ukudla lokunceda abantu babo ukuthi bengalambi. Kodwa owethu uhulumende nxa simkhanyele kaye kwenzi konke lokho, uhulumende wethu ubhizi uyakopa omakhelwane bethu kodwa engakopi konke abakwenzayo.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare umnumzana Collins Ncube uthi akusizi lutho ukusebenzisa indlela zokuhlukumeza uZulu olambileyo.
I-economy yethu leyi igcwele abantu abazisebenzayo, kubanzima kakhulu ukuthi abantu bangaphila njani behlale njani ezindlini. So uhulumende labe-health mbonani bangancedisana kuhle labantu bebancedise ngokubanika ama-1 meter distance khona lapho emagrosa laba abathenga khona impuphu. Hatshi ukutshaya abantu, ukutshaya abantu aso-solution, ukutshaya abantu akuncedi. Okumele sikutshaye i-coronavirus le sibulala abantu, akula muntu ongahlala endlini esizwa kuthiwa impuphu ikhona emagrosa. I-lockdown le imele iplanwe kuhle ukunika abantu isikhathi ukuthi bazame imizamo yokuthi bangatholi ukudla. Kodwa so nge-Friday ebusuku ngesande sokuqalisa i-lockdown abantu bengazilimiselanga, bengazilungiselanga.
Umnumzana Ntokozo Mathe isakhamuzi edolobheni leHarare uxwayisa uhulumende.
Siphinde futhi sikhayele ukuthi laba bantu nxa bengalimala bazakuya ezibhedlela lapho esingafuni la abantu abaningi khona. Ngapha silwisana legcikwane le-COVID-19 kuba ngumsebenzi omkhulu kubodokotela la ubonisa.
Edolobheni leHarare bekuthule okwedlulise amalawulo nxa kuqathaniswa lezinye insuku selokhu uhlelo lukahulumende lokukhuthaza uZulu ukuhlala emakhaya lwaqalayo olwe-lockdown. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi labahlala emaphandleni lithi liyaziqhubekela ngemisebenzi yensuku zonke kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi abantu bahlale ezindlini ukwenzela ukwenqabela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lithi kumele liphume emakhaya ukuyahlola emasimini, lidinga izifuyo, amanzi kanye lokudla. Unkosikazi Thembelihle Sibanda odabuka eMasholomushwe uthi sebebhekane lendlala kulandelwa kumiswa kohlelo lokuncedisa uZulu ngokudla ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Kungakho uthi akusoze kwabalula ukuthi behlale emakhaya.
Sizakwanisa kodwa kukwaniseki ngenxa yokuthi kunje abanye bavalelwe bengelampuphu. Egwanda ukuthi utshaywe egwambi eyidinga khona ngale yakungakwazi ukuthi khona yini. Abanye bahambile babuya bengelayo bethenga amagogokho ngama-150. Endlala enye imangalisayo eseswela sisele nje lesawudo uthi alicela kuvandima ukuhlala sibili sihlezi silindele sibili kodwa hayi kunzima ngayo indlala. Ngakuthe kusigalisa ukuthi uhlale siholile lokhu ade vele sikuhole so besingakaholi sekusiphelile kumbe bayabuya kumbe basabuyi asikwazi.
Umnumzana Lokumoyo wephakama phansi kwemanama uthi iningi lezakhamizi emaphandleni kazilalwazi olujulileyo ngegciwane le-coronavirus kungakho lidinga imfundiso.
So abantu bathithibene la basola ukuthi indawo abe-health amadokotela bengaphumeli phandle emaphandleni bakhulume ngomkhuhlane lo abantu bawuzwisise ngoba sizwa abanye sizwa ngabanye bezwa ngama-radio. Bona abe-health kababuyi ema-reserve bakhuluma besemathawn. Sikade sicela ngomusa ogcweleyo ukuthi abantu be-health babuye emaphandleni basifundise nge-coronavirus. sike sikhuleke lati sithi sikhuleka sesifundisini ngoba bathi uyamametheka umkhuhlane ogijima njengomlilo
osobhuku efumuke umnumzana Sifas Dube uthi kuza kuba lukhuni kubo njengezakhamizi ukuthi behlale emakhaya ngoba kufanele benakekele izifuyo zabo njalo behlole emasimini
ngaba nzima sibili ukuthi sihlale emakhaya ngoba kulezifuyo singavele sihlale emakhaya izifuyo ziyathathwa ngamasela so kuyamele abanye bayidinga inkomo abanye bayayikhangela emasimini abanye sihlale emakhaya kwenzela ukuthi sivikelele umkhuhlane ungasathaki zonke so lakho kuyabethusa ukuthi kambe kungaba lo mkhuhlane onjalo ngoba bajayele iflu lokunye ukutshayisa amakhanda so manje sebemangala lo munye usubuya bengawazi ukuthi ngabe ungumkhuhlane mhlobo bani
uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ugetshwe isikotho esiningi ukuze izakhamizi emaphandleni zenelise ukuthola amanzi lula ikakhulu ngalesi sikhathi abantu bekhuthazwa ukugeza izandla njalo nje
amanzi amanye amaningi asemadamu izibhorani ezishotayo sizokuthi okulukungamaphetshanyana lokhu kufakwa emlonyeni okukuthi ngakuyatholakala manje singakwazi ukuthi kutholakala njani yilo uhlupho esilalo kodwa hhayi siyazama nje lokhu esitshengisana sigeza ngazo izipiriti lezi lokunye lamasepa senzela ukuthi sihlanzeke
kusenjalo abantu abasuka kwezinye iy'ndawo zelizwe sebeqalile ukuya emapulazini aseduzane legwanda ukuyagola amacimbi ngesikhathi uhulumende sithi uzulu ehlala emakhaya isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uchief inspector Philisani Ndebele uthi amapholisa awasoza kuvumela lokhu
kulabantu abaphume kwezinye iy'ndawo bezoa into leyo kuthiwa amacimbi esikulethemba ukuthi asekhona kathesi sizayenza ukuthi abantu njengoba kuthiwe kunabantu amelanga behambe imango edlula amakhilomitha ayi-5 sizameka sure ukuthi nxa kula bantu ababuyileyo abangasoka la bebuyele lapho abasuke khona njalo abantu siyabakhuthaza ukuthi bengameleli ukuthi isandla somthetho sisebenze kabani
sebeyisishiyagalolunye asebetholakale belegciwane le-coronavirus eZimbabwe lona eselibulelo oyedwa ngimele umsakazi we-studio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
luyalandela uhlelo oluphathelane labesifazana lapho esikhuluma lomongikazi ongathandanga ukuqanjwa ngebizo sihlaziya udaba lwe-coronavirus
mina ngingumongi ngisebenza ku-private ulwazi engalunika abantu ngegcikwane leli ele-coronavirus yikuthi singalithathi kancane yinto ekhona yinto ephilayo njalo singakwenze ngani kuthiwa yinto kamakhelwane yinto yakho yinto yethu yinto yomuntu wonke kuzangena kuyo yonke indlu ikakhulu nxa singaziphathi kahle ngokuhlanzeka kuqakathekile ukuhlanzeka ukubona ukuthi uyageza izandla ngaso sonke isikhathi ungahamba uyebamba lapho kulengcekeza khona ezambuzini endlini emakhitshini kuyo yonke indawo njalo singabi lo mkhuba wokukhafula yonke indawo nje sibe lokuhlanzeka njalo kwezimpahla zethu esizigqokayo balandele njalo iziqondiso bakubona njani ukuthi balo mkhuhlane lowo kaningi kuqala nje kungani yiflu encane kodwa kusina umuntu esetshisa umzimba kakhulu ofuthi temperature yangkhona ungayisolwa kuphela uyaziwe esibhedlela ukuthi inganani ngoba lapho isincane sikhulu kakhulu isifika kubo-38 singathi kuqala nje kubo-37.1 kuqansa kuseya phezulu ize ifika kubo-38 iyabe siyi-temperature etshengisela ukuthi isibonelo sokuthi ingabe ikhona yiso isibonelo sakuqala okwesibili umuntu uyezwa uyakhwehlela akhwehlela azifune sesizwa esevaleka engasaphefumuli kuhle lezo zibonelo zontathu yizo zibonelo qha ezitshengisela ukuthi ngempela umuntu angabe le-corona virus infection kungasafani nje le-flu nje ngoba i-flu nje layo ilazo izibonelo ezifanana exactly layo i-corona uyaqala nje usizwa nje kwamakhovu lephuma uchisa umzimba wonke ubuhlungu usizo utshaya likhanda okunjalo nje kodwa uqhakathekile ngokuthathu engikhulumileyo umuntu ke njalo nxa esezizwa ukuthi ulakho lokhu izibonelo engizikhulumileyo akahambe esibhedlela esiseduzane naye kumbe amakliniki kakhansili sebenendawo abazenzileyo khonangale emakliniki lasezibhedlela amatende abawafakileyo lapho abascreena khona abantu ababacabangela ukuthi balalezo zibonelo yikho lapho-ke abazatshelwa khona ukuthi bayehlolwa ngathi ukuze batshele ukuthi yilo yini kumbe hhayi lelo gcikwane nxa lihloliwe labanjwa kumbe nxa ezicabangela ukuthi ulalo engakahlolwa labanjwa akahlale khatshana labanye azehlukanise labanye even ngekhaya esukuthi yi-self quarantine ahlale yedwa angagqokelani labanye angadlelani labanye lapho endlini ahlala khona abe yedwa abamsizayo bangamsondeleli okwedlula i-one meter at least babe a meter or more than one meter khatshane laye lanxa bezomsiza bame khatshane laye bamnike nje izinto bangasondeleli eduzane thile ukuze kukhonfirme
kule nhlelo yini elilazo ezibhedlela ezokuxwayisa abantu ngendlela abangazivikela kuwo lokuthi kahle kahle okuyikho okukhathaza abongi kathesi kuyini iningi sizwa likhala ngokuthi alilampahla ezeneleyo lezifaneleyo zokuzivikela kugcikwane le-coronavirus
abantu basebefundiswa emarediyweni esibhedlela kule nhlelo zokuthi baphuma bayefundisa mina engiku-private siyaphuma phandle siyefundisa bonke nje abaqhatshiweyo abaqhashwa bonke bayalandwa ezindaweni zabo lapho abasebenzela khona bafundiswe ukuthi bagqoka njani ama-mask bageza njani izandla kumele balahle njani ingcekeza ikakhulu okunjengamathishu njalo lokuthi banikwa lezo zinto zokusebenzisa ezinjengama-hand sanitizers ukugeza amanzi unikwa amabhakethi akhona afaneleyo alamathephu ukuthi bageze njani njalo kumele bahlale njani endaweni zomsebenzi ukuze bangahlali beseduzaniduzane abakahulumende bayaphuma bayebafundisa emarenkini bayabatshengisa ukuthi kumele baphile njani emabhenki sebefundisiwe njalo ukuthi kumele abantu ababasevayo babancedise njani amabhasi i-public transport sebefundisiwe njalo ukuthi kumele basebenze njani lomphakathi kungani nje ukufundisa abantu kukhona into ezingekhoyo izinto zokusebenzisa
wonke umuntu usebona ukuthi angazivikela yena kungangcono kulokuthi alinde ukuthi uhulumende ovele ekhuluma ukuthi akalazo izinto zokusebenzisa ngoba abantu into abakhala ngayo yikuthi angizukubulala mina ngedwa ngingathatha umkhuhlane esibhedlela ngizahamba lawo ngikhaya ebantwaneni izihlobo abangani nxa wena usufile breadwinner wabulala labantwana kuba yinto ebuhlungu kakhulu so kumqoke kathesi yimpilo yabo omongikazi labodokotela yikho nje abakhala ngakho okweholo kuzaphela kulandele lanti sinje ku-private kasikhali ngeholo kodwa sikhala ngokuthi sikuthole lokho kokusebenzisa ngoba lakithi kuyasilela ngenxa yakhona okukuthi baza kutshela ukuthi i-economy izima kula mali yokuthi ithenge izinto ezaneleyo uzawenza njani umsebenzi wenu sesaba kudala nje i-stress le-mental lokuze i-disturbance ebantwini abafanele babe ku-forefront yokulwisana lalowo mkhuhlane
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lingali tshona njani izwi lukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda ummeli weBinga North edale lephalamende kodwa ukwakathesi ekobulawayo okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga ngokwamukelwa Gande okwenzakalayo khathesi esikunanzelelayo ukuthi idolobho lonke seligcwele amapholisa sokulama roadblock amapholisa idolobho lakobulawayo abantu abavunyelwa ukungena edolobheni uma ungena edolobheni uyabuzwa ukuthi uyanga uyakwenzani njalo ulencwadi inetshengisa ukuthi uyakwenza lokho okufuza ukuthi uye kwenza ngingangena ngisiyadinga amaphilisi ukuthi omunye ogulayo enhlala duze layo ukuthi laye elatshwe kwasokuthiwa ke incwadi ingapi nasezithi lawo amaphilisi kafuna incwadi kadokotela ngamaphilisi afuna ukuthi ngiyethenga nje epharmacy njengoba amapharmacy kwathiwa khona athenga ayabevulile kwasokuthiwa ke etshengisa le proof yokuthi wena uhlala ngapi ngathi incwadi yakho yokuthi nihlala ngapi izabe ibhalwe mbani kodwa into engiyaziyo ukuthi i-proclamation yayenziwayo yavumela abantu ukuthi bayakwazi ukungena edolobheni besiya kwenza ezinye izinto ezijeneyo ezifana lokuthenga imithi ezifana lokuthi bedinga okudliwayo kasithi umuntu uzwile ukuthi edolobheni kule mpuphu ethengiswayo kwesinye isitolo kufuze ebhalelwe mbani incwadi yokuthi ehambe ethatha impuphu yakhe ethenga impuphu yakhe so yikho engunanzeleleyo ngeke ngafika kwesinye isikhathi ngivelela emalokitshini awentshonalanga ngasembuzwa ukuthi uyangaphi ngase ngisithi ngiyalapha engihlala khona kwathiwa uvela ngaphi ngatsho ukuthi ngivela enketa kwasokuthiwa khona hayi buyela enketa lapho uvela khona athi manje ngiyabuyela enketa ngiye kwenzani kwathiwa kungoba yikho ovele khona umthetho uthi ufuze ubuyele lapho ovelela khona ngasezithi hayi kodwa nihlala ke kwelinye isayidi le dolobho kwasokuthiwa kula ngenye indlela sokufuze ubuyele lapho ovela khona sibonile njalo abantu abaningi bebotshwa bebotshelwa ukuthi khona bangena edolobheni abaningi bakhona besiyadinga ukudla abangelakho ezindlini zabo ngingabona njalo kwenye indawo abantu besehliswa ebhasini angazi ukuthi leyo bhasi uzubukho leyo bivelela ngapho kwakhona emalokitshini kodwa bebesehliswa ku-roadblock kade iseduze le-Bellevue ngaze ngazibuza ngathi kanti nxa kuyikuthi sifuna ukukhontrola abantu abangena emadolobheni thina sivele satsho ukuthi kungena amazubukho wodwa ngani kungathiwa khona abantu nxa bengena phakathina kozubukho omunye lomunye kaphiwe kimvumo yokungena phakathina kwebhasi yakhona ngamapholisa kulokuthi bathi sebegadile abantu vele sebemanyene ngaphakathina bamanyana phakathina kwebhasi yona leyo ngani bese siyakwehliswa sokuphambili
ngokubona kwakho ngakwenziwe njani ukuze kwenqatshwele ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus
engubonayo mina Chris ukuthi kukhanya ngani ukuthi sehlukanisa abantu senzela leyo thiwa i-social distancing ungani siyakwehluleka okwakuqala sivele savumela abanye ukuthi abangene emabhasini okwesibili sibona kade bebotshwa besiyahlaliswa emapholiseni beminyene sebeyirali wona lawo marali esingawavumeliyo besiwabona ekhona e-central police station so ngokubona kwami kungangcono kathesi siconcentrate kuzameni ukuthi khona labo ababe sebetholakale le mkhuhlane number one kubonakale through i-testing kufuze sengezelele i-testing okwesibili kufuze sengezelele indawo lapho abayakwelatshwa khona okwesithathu kufuze ukuthi sengezelele amaphilisi kanye le mtshina efunakalayo ukuthi selaphi labo bantu
lo ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda ummeli wedinga North edale lePhalamende ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo kuvike ezayo lilale
singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela Uhulumende namhla uthe isibhedlela sekusileni hospital kwabulawayo sesingaqalisa ukusebenza ngokusemthethweni ukulondoloza abatholakala belegcikwane le-coronavirus njenge-isolation center. Iningi lithi likhathazekile ngenyathelo likahulumende lokuthi ibutho lingene emphakathini lincedisane lamapholisa ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus njengoba abanye besithi lilochuku. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.